luyabe lungaphelele uluhlu lwamagama ezinsimu ezinkulu zokuthelezela ezansi kweMandebele noma ingekho insimu yasesilalatshane etholakala ezansi kwesiqintisa kokodlwayo. Eminyakeni esanda kwedlula, uzulu wakogodlwayo kanye labanye abavela kwezinye izigaba zeMandebeleni ubelima adle asuthi aze athengisele isivuno sakhe kwezinye izigaba zelizwe. Kodwa abalimi abakule insimu namhlanje bathi sekwasala igama nje kuphela ngoba isivuno esihlele insimu ebisidume ngaso asisekho njalo ingavalwa ngemva kwamaviki ayisithupha ngoba ikhangalane lendubo eziningi ezenza ukuthi abalimi behluleke ukusebenza kanti njalo isiphelelwe ngamanzi okuthelezela. Abalimi besilalatshane bona abangaphezu kwekhulu babikwa bebhekane njalo lodubo olukhulu lokuswela izinto zokulimisa ezibalisela inhlanyelo, imvundiso kanye lokunye kunjalo. Bakhala ngokuthi iminyaka yonke uhulumende wehluleka ukubatholisa izinto zokulimisa kanti njalo kulobuqili obuningi obenza ukuthi abalimi abaqotho bagcine bengatholanga lutho uma kuke kwabakhona usizo oluvela kuhulumende. Umnumzana Gabriel Juma ngomunye wabalimi abaleminyaka engaphezu kwamathumi amabili belima esilalatshane abangasakwaziyo ukuthi bazabaphana abantwana njengoba lensimo isingavalwa noma yinini. Ulandisa ngendubo ezibhekane labalimi.
Dubo lesilalatshane esilalo ngamanzi. Amanzi sibili bathi sokule 6 weeks ukuthi ahlaphele dudu. Kodwa engakapheli kuvele kulo dubo lwesikwelete abazifunayo. Bathi bafuna ukuthi ibhuku lakho liphointe $300 or above $300. Kungaba less than $300 lobe engakapheli i-6 weeks. Lawa khangelele i-6 weeks awutheleli.
Uthi abalimi bayakhala njalo ngenkampani yeZimbabwe National Water Authority ngoba ihlezi bavalela amanzi ngenxa yokuthi abasanelisi ukubhadala izimali ezinkulu zokuwathenga. Abalimi basola njalo ukuthi izinwayo ibabhadalisa izimali ezinkulu kodwa amanzi akhona avuza aphelele endleleni engafika ngemasimini abo ngenxa yokuthi izifudlana ezaziwa ngokuthi ngama-canals eziwasa emilimileni sezadilika. Omunye wabalimi umnumzana Ananias Mafuthu uzulu wakogodla wabephila ngokulima isilalatshane ukhangalane lendlala enzima lonyaka kanti njalo ayisiyo yodwa insimu yokuthi ezela isivala ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Abantu baphakathi kohlupho olukhulu kakhulu. Sikhuluma kakhulu ngesilalatshane ngoba ayikho amanzi vele kasekho edamu lapho esitata khona. Lezi zimo bona babefuna imali. So abantu bazabhadala amanzi kodwa amanzi engayithelela izilimo zabo esilalatshane. Ngikhulumele la midiyamu eliseswinge lapha. Kulohlupho lona wasebekhangele lapha kule scheme eswinge. Lakho sokulendlala ngoba abantu abasatheleli nsuku zonke amanzi. Akusela amanzi.
Ukansela wesiqintini sesilalatshane umnumzana Mathututu kuvalwa kwensimule kuza kwengeza indlala evele isithwalise uzulu nzima. Uthi sebeke bazama ukucela ikansela kobulawayo ukuthi bavulele amanzi esuka edamu lencema kodwa lezo sicelo asamukelwanga. Ukhala njalo ngokuthi udubo olubhekane lensimu yesilalatshane lusoze luphele noma engaba khona amanzi ngoba inkampani yezinwa ibiza imithelo yamanzi ephezulu okungeneliswa ngabalimi.
Ikakhulu okuhlupha esilalatshane yimithelo yakhona, imithelo yamanzi ekazinwa le iqase kakhulu. So abantu abanelisi kuyithela babe njengoba beswela le mali zokuthi bathenga ama-fertilizer bangabesana enelisa banxa ukuthi kuye kudla kuyavuthwa ukuze umuntu sowuthiwa sevalelwe amanzi kasatheleli amabele kwaphe sesiyavuthwa.
Ummeli wensiza South edalele parliament umnumzana Siyabonga Malandu Ncube uthi insimu yesilalatshane kayisamncedi ngaludo uzulu walumango ngenxa yokuthi udubo lwamanzi alupheli. Uthi udubo lwamanzi luba khona mnyaka yonke lanxa izulu line kuhle ngenxa yokuthi abalimi bathengiselwa amanzi ngentengo ephezulu kakhulu kanti njalo babhadala ezinye ezinkulungwane ezesabekayo ngenyanga kunkampani yamandla kagesi ezesa. Okancube uthi abalimi balahlekelwa izilimo eziningi mnyaka yonke ngenxa yesikwelede esesabekayo abalaso kunkampani yezinwa asebe sehluleka ukuzibhadala. Iziphathamandla zezinwa ezansi kweMandebeleni zalile ukukhuluma ngalolu daba zacela ukuthi imibuzo yonke iqondiswe kubaphathi bale nkampani abaseHarare. Ngisesilalatshane kogodlwayo nginguThabang Mathebula entathele studio 7.